lokho okwenzakala namhlanje ukubotshwa kwabantu kakuyimangalisi. Into ehlala isenzakala, abantu bazabotshwa njalo abantu kufanele bazimisele. Kodwa esithanda ukubatshela khona kule ndoda eyaziwa ngugawule ethiwa ngu-Gibson Sibanda, yatshiya isitshelile ingadlula emhlabeni ukuthi bazaphuma kuphela befuna bengafuni. Kolunye usuku kuzabenza uMgabe wayezitshela ukuthi iZimbabwe ngeyakhe kwamphelela. Omnangagwa labo sanyathwe uma bezitshela ukuthi iZimbabwe ngeyabo kuzabaphelela. Ngolunye usuku abantu beZimbabwe bazakuphuma kuzonakala.
Ye baba Gawule yabuza lapho umlalazi uthi ubukhosi ngamazolo abantu laba babopha abanye kangaka konke lokhu kuzabaphelela ngolunye usuku. Ngena khonapho baba.
Akulanto ezaphela lapha, kuya ngokuthi ngubani Gibbs. Ukhumbule phela amadodana la yiwo ahamba akulwa alihudule ilizwe leli balilethe. Kanti sikhuluma ngedemokrasi nalesi khuluma ngayo lokuthi bathi abanqa umuntu esithi uzawaphelela, ukhuluma ngomuntu owadonsa yena liyani into wabuya layo ngaphandle kumbe Gibbs lokwana kumbe nqe kungenzakala sebefile laba abantu bonke ababehambe bayadonsa ilizwe leli baliletha lapho ukuthi abantu bakhulume ngedemokrasi naleyo odumana abazigqaja ngayo ababencindezelwe. Njengoba kade sikhuluma ngamadoda la ayivela ayisincindezele amakhiwa la ayisincindezele, kodwa ke esokukhona yikuthi umbuso nalo awuzange ubuye nje kuphela lula, kwachitheka igazi, abantu balele emathuneni engaziwayo, abantwana beZimbabwe balele emathuneni engaziwayo belwela ukukhulula ilizwe leleli ebugcilini owabukhona ewuhuqula izinto lokuze lwabukhona. Kodwa lapho esinqase sikhuluma abantu sebekhuluma nje ukuthi bazikhulumele ukuthi hayi kuzabaphelela akusoze kupheleke, kodwa ilizwe leli alisoze libuyele kulabo ababacindezeli njengayizolo.
Ye imlalazi uyazizwela lapha, ngena baba.
Ngivumelana laye sibili ukugawule ukuthi ilizwe alisoze libuyele kubacindizele. Ilizwe leZimbabwe thina abantwana beZimbabwe sizalithatha kulaba bantu. Uma sithi abadala uma bethi ubukhosi ngamazolo, manje Gawula kungitshele bangapho Grace Mgaba ababembuluza, bangapho Jonathan Moyo othi huri bacatshile eMalawi kuzabaphelela. Lena laba ababusayo osanyadwe kababuze othi huri kwabaphelela. Ilizwe kathesi laba abalele emathuneni lamanye angaziwayo Gawule kabalalelanga le nto esesiyibona namhlanje ukuthi ilizwe seliphonguba nje, abantu beZimbabwe sebeyinhlekisa yonke indawo, abantu sebefela ezindleleni besiyadinga idlelo kwamanye amazwe, thina silabantu abafela ilizwe lethu. Ayisikho lokho Joshua Nkomo abakufelayo, kayisikho Lookout Masuku oTongo Gara, ngitsho labanye abaphilayo namhlanje bephila bengama-destitute bona bahamba egangeni besithi bayathatha ilizwe beza lalo. Izanu labo Mnangagwa labo Mgabe balenzani ilizwe namhlanje? Edube mhlawumbe into ngayaziyo ngengahamba e-drill hall ufuna ukuya certified dollar pana photocopy kuthiwa ubuya lephepha lakho i-bond paper. Kambe lilizwe banye nalelo elinjalo ukuthi sokuphonguba ngamayoba yonke indawo emgwaqo izimbobo, usiye Victoria Falls sokuzimbobo bakithi. Osanyathwe into abangayikhuluma bezigqaja ngayo leyo ukuthi sisenze command voting elizweni elinje.
Ye kuzima lapha ngokutsho kwamlalazi baba Gawule.
Ye umlalazi akutshoyo ngiyakuzwa sibili, kodwa umlalazi usuka khohle ngokuthi ilizwe njengoba sikhuluma ngokuthi ilizwe Gibbs azange libuye ligiqika nje lalwelwa kwachitheka igazi. Ngokunjalo sizama ukuthi kulondolozwe konokwana ukuthi ilizwe lingabuyeli ebantwini. Kuyazi ukuthi kwesinye isikhathi Gibbs kuyakhanya ukuthi into esikhona yikuthi abantu beZimbabwe bona yibo abamele bezidicidele okwabo okuqondane labo, kodwa kungele abantu bangaphandle abayibo ababatshelayo ukuthi lokho izinto kazenziwe ngale indlela. Khiphani obani kathesi yenzani nje konke lokho okukhulunywa umlalazi ukuthi okwabomgabe okwabojonathan okwabomgabe lakwabograce, hayi kwakuyinto eyayikhona kuzanu PF laphana. Abantu laphana kwakuzama ukulungiswa ukuthi uMgabe yena wayengasamanga kuhle waqonda ngenxa yokuthi wayesemdala kusokubusa yena umfazi wakhe senguyose lawula izinto okungayiso yikho kokungaqondanga. iZanu PF yayilungisa ezangekhaya zayo, yikho kokudingakala khona abantu ukulungisisa. Kodwa kathesi asingavumini ukuthi abantu bathengise ilizwe bethengise ilizwe bephonga ukukhuluma nje ukuthi bevuliseke ukuthi bazuzile okwazuzayo njengokuthi kade sabantu bakade esigibs balambile abantu abadinga imisebenzi abayabezama ukutshela ukuthi hayi lapha nizala uPF yenze so hayi zala uPF yehlulekile kodwa sikhuluma izijezi zenotho lezi zayithule lezimbabwe njalo kangivumi njalo gibs ngizama ukuthi i-corruption yena le ekhona yiyo futhi esibulela ilizwe lethu ekhona indawo zonke emaphathini wonke khangela wona la maphathela la esikhuluma ngawo la afuna ukulungisa izinto yiyo abantu bakhona ukakhangela bona abantu bakhona nje ngibanga le gibs ukuthi ama-councils akhona labaranayo i-corruption izalele kakhulu njengabo uVictoria Falls khona ngale ubone ukuthi laphana yingcekeza yodwa khona okungasoze ukuthi into zakhona zilungiseke.